thina lokhu osokwenzakala elizweni sivele asitsayesabi lutho ngoba sesiveke kakhulu siloko sihlutshwa ngabantu laba. So thina vele asisayiduki even abantu sevele sebezondile sebethi kungcono lihleli sibulale. Asitsayesabi umbhobho ngaze batshaye emoyeni kumbe batshaye ngaphi kumbe babulale umuntu asisakwesabi. Ende bona bazama ukuthi khona thina siyesabe size siyehlulekele ukuyenza imihlangano. Kasiyekeli kabatshaye kababulale kodwa asiyekeli. UNkulunkulu nguye ozakwazi ukuthi khona abantu beZimbabwe bazakhululwa njani. Kodwa thina ngenyama yethu siyabe silokho sisenza khonokho.
Manje impilo yabakhokheli ke yaliyesabela ukuthi engxe ingagcinisa engozini.
Iveli isengozini kudala. Lathi sikhuluma siseze nje sikhokhela ama-provinces. Abanye bakhokhela amalokhuzeni ama-districts. Mina ngu-deputy organizer we-Harare province. Asiyesabi lutho. Asiyekeli futhi ukuyenza umsebenzi wethu esifuze siwuyenze. Abantu nxa besenza into engasiyo elizweni kufuze sikhulume sibatshele ukuthi khona into eliyenzayo kayisiyo. Hayi khona ukuthi khona basithulise ngoba bayadubula abantu. Bazadubula badubule basiqede kodwa asiyekeli. Ende impilo yethu ibivele isengozini kususela kudala. Sesitshaywe ngamamboma, amamboma sewubona ukuthi khona abantu laba vele seziyisikhokhokho abasayesaba imboma. Ngoba sebasitshaya kakhulu sesizayo, sazi ubuhlungu ekuqaleni, kathesi sivele asizwa. Nxa uhlala nabantwana endlini umbe lo mfazi uhlala umtshaya kokuphela every day, ucwa vele ngesezwa ukuthi lokuthi uyenzani. Yikho libona sebesebenzisa imbhobho kathesi ukuthi bafuna ukubulala abantu ngembhobho. So imbhobho sasiyesaba kudala, bangatshayele emoyeni sibaluleke seziyokumazeseni. Kathesi wangatshaya umbhobho sehlala phansi. Vele asayesabi lutho ngoba sesidubeke kakhulu.